indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Lechana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 17 kuNcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umamu Tabitha Khumalo lo senator zibile beqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeThabalala, kodwa ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu. Sebebothiwe
amapholisa kobulawayo, wona atshone enyakazela kuleli dolobho, abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla unkosazana Tabitha Khumalo.
Kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili? So sekuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga.
Abaningi basola isigwebo sokupika okweminyaka emibili esetheswe induna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni besithi silokwenza lezombusazwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo, wona atshone enyakazela kuleli dolobho namuhla, abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla unkosazana Tabitha Khumalo lo senator Tshepiso Mpofu. UMakhumalo labanye bakhe babotshelwe elokitshini leTshabalala lapho ababikwa bebechasisela abasekeli babo loZulu ngokutshengisela kwe-MDC kobulawayo ngomvulo. Ukubotshwa kwabantu laba kuza ngemva kokubotshwa kwamanye njalo amalunga e-MDC eHarare izolo ngesikhathi elungiselela ukutshengisela. Sixoxele sikhulumeli se-MDC kobulawayo, umnumzana Swithani Chirodza, wachasisa ngokubotshwa kukaMakhumalo labanye bakhe namuhla.
U-Honorable Tabitha bebehambe khona ngale ukuthi baphendule imibuzo yabantu, njengoba phela abantu bafuna bakwazi ukuthi ngomvulo bazatshengisela njani. So abantu laba kumele sibaphendule imibuzo yabo ukuthi ukutshengisela okwangamandla njani kuyabe kulokuthula. Abantu babuza futhi ukuthi kufunakalani, kuzabe kutshengiselwa owesikhathi eside onganani, abantu abamele babuye khona ngale ngabantu abanjani. Yonke imibuzo leyo kumele iphendule abantu sikhangele nemathupha. Bekungenelisi njalo akwenelisi ukuthi abantu bonke laba abafuna ukuthi bephendule sibaphendule emafoni. So nginanzelela ukuthi umamu Tabitha Khumalo lo senator zibile beqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeThabalala, kodwa ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu. Sebebothiwe and so kunzima kithi ukuthi nawo siqoqe njani abantu kuleso sikhathi.
Athini wona amapholisa nxa likhulumisana lawo?
Kabafuni kukhuluma, bathi khona mina ngihambe e-Rose Camp ngiyokuza abe-publicity office. Abe-Rose Camp ngomgcibelo mfowethu babevalile vele, akunampholisa ozanika. So kwami naw ngikuzama ukuthi ngithole lokho engunika khona ngisebenzisa abanye bethu abebandla abangabe belo lwazi.
Sizwa kuthiwa wona amapholisa atshone enyakazela edolobheni, yebo kunjalo?
Iqiniso lelo mfowethu, ngathi e-ofisini yethu bafikile singabanxusanga amapholisa, azange sicele amapholisa njalo azange sikhulume thina ukuthi imisebenzi yethu iyabulodlakela, ngithandisa ukuba imisebenzi balelo ukuthi hli. Azange sibatshele ukuthi thina sizasiyenza into ezilodli phakathi, nakodwa sibabone sebegcwele e-ofisini yethu ngaphandle kwe-ofisi yethu singabanxusanga. Bekule helicopter gunship ebibhoda lapha edolobheni, angazi ukuthi bacabanga ukuthi enxa yethina sesiyempini yini, thina vele asikho kuleyo nhlelo empi. Bekulamasotsha izolo njalo ade bhoda efike endaweni zempophoma.
Umnumzana Swithani Chirodza yisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo. sixoxela ekhona le kobulawayo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi yena ubengadobhi ucingo. Uzulu sechotoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esithi uhulumende uyamhlukuluza nje. Uxolo sihlobo zami, imayikhi yami ibisivalile lapha. Uzulu sechotoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esithi uhulumende uyamhlukuluza ngoba ehlezi esola umbuso wezanu PF. Undiweni ufunyanwe elecala lokubhidliza impahla yomnikazi njalo wagwetshelwa ukupika okweminyaka emibili izolo. Umantshi umkhiphele inyanga eziyisithupha wathi usezapika okomnyaka owodwa olengxenye. Abanye abasolwa ekade bebhekane lecala linye londiweni bona baphiwe isigwebo sokwenza i-community service. Inkundla ekhangelane lokuvuselelwa kwamasiko lobukhosi bamaNdebele e-Royal Crown Council layo yethule umbiko namhla ichothoza ukuvalelwa kukandiweni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Undiweni kazange ediliva lokho okuthiwa ekudilivile njengondiweni wakwenza njenge-institution eyinduna. Bahlala phansi besigaba lama-advisors yakhe babuya le-judgment yokuthi lokhu kumele kwenziwe isigaba savumelana bayakwenza. So enginenkinga zakho mina kati kwenziwa kuyini ukuthi lowo owayephanjaniselwe kumbe owayebona ukuthi induna ifake isigwebo esingalunganga indaba engayenzanga iyaphile kulokuthi kube yi-criminal case because kululazisa institution yobuduna. So ezinye induna futhi ezizaba lamacala njalo zizaqasuka izibuzo ukuthi kanti nanganika isigwebo izabothwa njani. Kanti indaba emagistrate benika izigwebo zokuthi abantu bamele beyevithwe amapolisa ehambe ediliza lezo zindlu zabantu kumbe beyelahlela impahla phandle kodwa sikaze sibone imagistrate ebothwa kuthiwa inike ijudgment e-wrong.
Bakhona abathi ukuvalelwa kukandiweni kulokwenza lezo mbusazwe. Ungabe ukubona ngaleyo ndlela lawe?
Kusegcekeni ukuthi indaba leyo ayisiyo yokuthi kwenzeni undiweni but sekusuka indaba yezombusazwe because uzananjele ukuthi abanye bonke laba abayi-23 abayi-22 akade sekuyeswa labo licala banika i-community service. So yindaba yena enganikwanga la i-community service kumbe wafayinwa yena wasenikwa i-community service. Singakhangela ukuthi sale ekhulunywa ngayo ukuthi wadiliza uthango nani isibala imali engange-300 bond $30. Kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili. So kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsakazo weRadio Bukalanga uthi uphakathi kokuziqoqa lokudinga yonke imitshina edingakalayo ukuze uqalise ukusakaza eZimbabwe yilobanini nxa uthe waphiwa ilayisensi. Okwamanje lumsakazo utholakala ebulenjini be-intanethi kuphela njalo usakaza ngesikhalanga ngenjongo yokuphakamisa lolu limi. Sixoxele umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kulumsakazo umnumzana Sibanjana Junior.
Sicela kakhulu losizo kuhulumende, sicela labanye abangabe befuna ukufaka isandla ukwenzela ukuthi iRadio Ukalanga siyifake ibe le-license. Isiregistiwe, siyikhampani eregistiweyo esiphethe le-certificate, siqale sayiregister as a trustee, sazoyiregister as a company. So sesilinde nje ukuthi sithole ilayisensi esuka ku-government waseZimbabwe besivumele lathi sibe khona enkundleni zokusakaza. Abalezandla abafuna ukusisiza bengangithinta kule number +27 60386 2920. Bezothinta omunye engihambisana naye ezisebenza naye uDefault Bango ophesheya England ku +44 78 65 67 99 77.
Ukusakaza ngesikhalanga sibanda ungathi kuyaliphathisa yini ukuvuselela lokuphakamisa lolulimi?
Ungabheka ensukwini zanamhlanje noma ukhona phe South Africa ngihlangana lo muntu yangithola ngikhuluma isikhalanga. Noma manje namhlanje mangikhuluma isindebele mbone ngani ngilahlekile kakhulu, kodwa ke kungenxa yomsakazo engikiyo ngiyakhuluma isindebele, ngiyakhuluma zonke indimi ukwenzela ukuthi wonke umuntu azwe ukuthi sihlanganisani, ngoba ziningi izinto esizenzile elimini lesikhalanga. Sile midlalo ebizwa kuthiwa kuntunu wa bangale, obizwa kuthiwa kwataka vamitunu, miningi imidlalo esesiyenzile kuma dramas esikhalanga kodwa esesakazweni. Kuzoba lamanye esiwashutayo abonakala kubo mabona kude afana labo Jogo Choko labo Bhuquza, izinto esizenzayo ku Radio Ukalanga zonke zena lezo. Ngithi ngivalelise ngolimi lwakithi ngithi kwakuli the big inkono ekhumba, the king of the jungle, the general evergreen msana singa kwakule msana kalamila muhamu ekazene kaduswane sika lala goma lumele kafuna maile mbeleko msana kakulezani sa mahamu kukubabe ndithi bye bye.
Umnumzana Sibanjana Junior ngumqoqo wenhlelo zomsakazo we Radio Ukalanga sixoxela eJohannesburg. Ngeviki edluleyo bebele fundraising khona le eJohannesburg wele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba kube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Kwezemaphandleni namuhla, omama abazithweleyo abalindela ekliniki yesitezi eGwanda bahamba umango omude besiyadinga amanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi kuminyaka emibili edluleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Udubo lwamanzi ekliniki yesitezi luqale ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuna kwezulu eliningi okwadala ukuthi injini edonsa amanzi icwile phakathi komfula ife. Umnumzana Chemist Ziba ube ngumanjinela obekhangela le njini.
Udubo lwamanzi lapha neklinikhi kwaqalisa ngocyclone, wasuka umfula wagcwala kakhulu waze wabhoda izindlu ezile njini zasinka. So lapho kwaqaliseka khona udubo lwamanzi sayibisa lapha eGwanda, bayihambisa koBulawayo bathi ayisalungiseki, ifuna imali eningi.
Kusukela lapho kuze kube lalamhlanje omama bahamba besiyalindela ekliniki esitezi kumele bahambe lamanzi abo kumbe bazimisele ukuhlala besiyawakha emfuleni. Unkosikazi Sylvia Spanda lilunga lekomiti ekliniki esitezi uthi impahla zale kliniki zigeziselwe emfuleni lapho izakhamizi ezinatha khona okulakho ukudala imikhuhlane esihudo.
Amalinen savers ayiwatshwe emfuleni, hayi abantu babesebenathi ingcekezayo kodwa idariya ke siyithini ngensuku zalamhlasho ukubonakala umuntu ezithwele eqansa lenkonxa ehamba ekhilikithela emagodini angani ungaze kwenzakala okunye. Phela umuntu uyabeletha at any time, angabelethele egangeni khonale. Kuyayanisa ilizwe linje, thina sesifithi sibili sesazuza ukuzivusa kodwa sibuye sihlupheke okudlula. Hayi.
Unkosikazi Progress Funder uthi izakhamizi bezisizakala lazo ngesikhathi kule njini edonsa amanzi emfuleni ngoba bezisenzelisa ukunatha amanzi ahlanzekileyo kodwa kwamanzi sekumele banathe ndawone lezifuyo zabo.
Khathesi ungaze uhambe, kumele uhambe usuka endaweni yakho uthwele amanzi ngoba ungekeli ukuthwala amanzi ungaze uphiphilise awusozulinathi uzaziye linathele ekhaya. Xa kuyikuthi utshala ikhanda lingakubulala endleleni lokuthwele iphilise esikhwameni okukhona okunye ukuthi lapho esivele sinatha khona labe kuvele kunathwa khona even abe clinic even thina ukuthi kunathi inkomo kunathi donki yonke into yanatha khona but amandla na depontshwa injini abe ngani ngamanzi asefu
izakhamizi esitezi zincedisana lenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Waters ngeviki edluleyo zihambe zafika ekhansilini yegwanda ukuze ziyokuzwa ngodubo lwenjini yabo. Unkosikazi Santa Ncube ngomunye walabo abangene umhlangano leziphathamandla zekhansili ezimaphandleni.
Basike ukuthi umumo welizwe njengoba libona umumo welizwe unje asikwazi mbe kuzalunga. Anto yabona into zakhona azibalance. So asikwazi basithembisile bathi end of the month injini leyo bazayibe sebeyithengile.
Umqondisi weWaters unkosikazi Juliet Ntuwane uthi inhlanganiso yabo yancedisa ukufundisa omama ngamalungelo abo ukuze bathathe amanyathelo lapho bencindezelwa.
Ezintweni ezinjengokuthi bayabona ukuthi kule nto ezingahambi kuhle kababhale izincwadi bahambe bayelanda umuntu bayithola impendulo directly from umuntu onguye oconcerned kulokuthi bahlale ekhaya belokhu bemangela ukuthi kuzalunga nini. Ezizinto azilungi ngoba engxenye abakhulu abasehofisini babe bengazi or babe besazi bethatha advantage ukuthi abantu emakhaya abakwazi.
UZulu kulesi sabelo sebhekane lodubo lokusilelwa kwamanzi kulandela ukungami kuhle kwezulu nakene osekudale ukuthi iningi lihambe imango emide ukuyawadinga. Nimele umsakazi weStudio 7 ngiseRilonke noAlbert Ncube.
Lamlela nampa
bafowenbuna. Lamlela ntwandwe. UAlbert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Singene kuhlelo lweza besifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa, umkhokheli wogatshalwa besifazana kubandla leMDC. Sixoxelaye ngaphambilini kokutshengisela kwaleli bandla. Uqala ngokusichazisela ngenyathelo elithethwe lugatshalwa besifazana.
Sina njengabomama khangela udaba lamagesi. Sizaqeda amahola alitshumi lasikhombisa singela magesi kutho ukuthi sokumele umama ayedinga inkuni iparafini kumbe igasi ukuthi aphekele abantwana ukuthi balale bethile. Sokumele umama adinga amalahle ukuayina impahla zemuli. Nxa sisenda isikhathi esiningi singela manzi umama nguye futhi odubekayo niyohamba esibhoraneni. Loba kusedorobheni sithola omama beqeda isikhathi esiningi esezibhoraneni okubisela ngemuva intuthuko yamafamilies. Sicina singasayenzi lutho njengabomama ngenxa yokuthi isikhathi sethu siyadliwa ngokuthi siyedinga izinto ezimele ziprovide nguhulumende izinto ezingama-right ethu. Singakhangela izschool fees kazisabambeki abantwana kabasayi ezikolo omama labo babo abasebenzayo abahode nxa sehlulekile ukuthenga ama-basic imuli yiyo esafayo umama nguyoba le-stress esiningi. Sikhangela futhi indaba yama-sanitary way kumbe futhi ngamapheji umama nguyomele abone ukuthi khona amantombazana abantwana bangamankazana balabapheji. So amapheji akhona akabambeki angeke ngiyethenga amapheji endlini kungelampuku. At the end of the day i-health kumbe engathi impilakahle yabantu bangomama namantombazana icina ingasekho right isi-compromise.
Kwaye kwaba lokutshengisela kwakuqala okwe-ZCTU abanye abesifazana bathi badlwengulwa abanye njalo bahlukuluzeka.
Singakhangisi umuntu esiyazise ama-lawyers awe-human rights amadokotela aku-stand by la mapolisa wona nawo abe khona asikhiphe nini imentality yokuthi amapolisa azosichaya. Amapolisa amele asigcine and kumele sibayenze basigcine sibafose basigcine ngoba yiwo umsebenzi wawo umsebenzi wabo sowokuchaya abantu.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu-ke ubona ingani uhulumende ngalalela izikhalazo zenu impilo yabesifazana labanye izaba ngcono limbona nje vele elalela isikhalazo se
sizalalela ngoba kathi singakhangela sebezama imizamo eminingi kakhulu ukuthi basivalele ukuthi sikhanga sebezame konke ipropaganda amanga konke ukuthi singatshengisile ngoba bayakwazi ukuthi khona i-demonstration i-powerful. I-demonstration le siyenzayo sifuna ukuthi sifose uhulumende ukuthi ahlale phansi nomongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa sibe nale sithi i-transitional government, not i-government of national unity njengakuqala leyani. Sifuna ukuthi kube le transitional government ezagoqela bonke abantu, ama-stakeholders wonke, bonke abantu babe lombono ngoba ilizwe leli kasibe lezani kuphela. Ilizwe leli ngelomuntu wonke, so umuntu wonke kumele aparticipate ekutheni ilizwe leli lihambe kuhle. Ungakhangela ugwalo lwethu okuthiwa i-reload. Singakhangela u-step number one wethu sathi sifuna ukufaka i-pressure esithi i-political ye-diplomatic pressure ukuthi khona uhulumende lo avume ukuhlala phansi siyenze i-genuine dialogue, not i-dialogue le polad esiyibona leyi ekuthiwa khona iyabizwa ngumnankagwa yena umnankagwa wakhona kunguye owehlulekayo, kunguye ofeyilayo, kunguye osenza sidubeke. Ungathi wena kunguye osubulala ilizwe, nguye futhi osufuna ukubiza abantu ukuthi bazohlala phansi. Thina sifuna i-arrangement okuzabuya khona umuntu o-neutral, ithi abafundisi, ithi abantu abavela phandle bezosihlalisa phansi sonke ama-political parties are concerned, ama-stakeholders are concerned, not ukuthi khona sitshele okokuyenza umnankagwa si-appointele ukhomishina kumbe u-chairperson ngomnankagwa yena umnankagwa wakhona kunguye umuntu oyehlulekayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa, umkhokheli wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC. Sixoxelaye eseHarare, ibandla leli lisaqoqa ukutshengisela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingani litshona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ishmael Dlamini ongomunye abeZimbabwe asebehlala eKenya asebele minyaka edlula engamachumi ayisithupha, 60 years behlala eKenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yes.
Ya, ungasitshela ukuthi ufike njani khona ngapho eKenya?
Hayi, thina sasifika kudala nje singabantu benkonzo.
Lalihamba lisiya khonza khona ngapho, kwase kuhamba njani?
Abafike kusuka elizweni leRhodesia, iZimbabwe ingakakhululeki ngama-something 50-60 akazali ikube bazongena e-East Africa lapha kuyukuthi bavelela ezansi kwe-Africa khona leRhodesia, basenza namazwe bayeZambia, Tanzania, bazofika eKenya ngama-60s 61. Thina abanye sasizancane, abaningi bethu babengekazalwa, abaningi bazalelwa khonapha. I-generation leyo yiyo lesibhedi ikhulumisana lehulumende yeKenya ukufikela isikhathi sika Jomo Kenyatta, ukufikela isikhathi sika former president Moi, ukufikela isikhathi sika Kibaki namhlanje silo Uhuru. Yiyo ukuhlala kwethu sikhulumisana labo sibatshengisela nangokuhlupheka kwethu ngokuhlala kwethu. Siyazana sibe zingane ezifanele ukuthi ngaye ziye esikolweni, singabantu asweza ngenkonzo kakhulukazi abazali bethu ngebenzwa ngeze kankulunkulu, baba ngabantu abashumayeza evangeli. Yikho-ke ekushumayeleni ivangeli labo kwahlala kwafikela ukuthi usapozi selukhula, kodwa-ke bengabantu abaye bengama-missionaries, njalo bengabantu abaphila ngemisebenzi yezandla zabo, babe ngabhalwa ngabelungwakhe.
Lihlala njani langene emphakathini wakhona ngapho King?
Sezindaweni ezitshiyeneyo njengamathawuni akhona, kodwa kakhulukazi seseNairobi kuliya kungamathawuni okukhona lapho esihlezi khona.
Khona kuhamba njani ukuthi kuze kufike sonesi sikhathi lisenelisa ukukhuluma ulimi lwangekhaya lina selihlale iminyaka kangako khona ngapho?
Ulimi azange sise salulahla ngoba abazali bethu baseli bekhuluma uhlobo lwabo, sizelwe sikhuluma uhlobo lwabazali lathi sakhula silukhuluma ngekhaya kwaze kufikele isikhathi sokuthi lathi siyakha imizi azange siluyekile siyabe silukhuluma kuphela kufikela labantwana asibazeleyo thina ngazazalwa namhlanje umntwana uzala loke simkhulumisa ngohlobo olwakibo olenzele yabobaba wethu
abakho yini abathathekayo bagcina sebesenda khona ngapho kumbe bethatha khona ngapho okokuthi sebelabantwana abakwazi indimi zombili
sinabo kakhulu uma behlangana bona lezikolo lapha abafunda khona bayasikhuluma sibili ulimi lwesithenya kakhulukazi yazi isiSwahili i-national language ekhulunywa ngumuntu wonke
manje libona ungani sizafika yini esinye isikhathi elizaphindela ekhaya
hayi angiboni ukuthi kulokuthi kulokuvethutha abantu bephindele kuyasala ekhaya ngaphandle kokuthi ungasingathola izincwadi zokuvakasha ukuthi siyebona lapho kwavela khona ubaba wethu nabobaba mkhulu wethu
solokhu wafika khonapho eKenya ngama-60s awuzange kuye fika futhi ekhaya
asikafiki ngenxa yamadokumenti yokutravela njengoba nalokho esikhala ukuthi sithiwe izincwadi
hayi kuyezwakala ayisibongile kakhulu ungavalelisa abalaleli
hayi balaleli mina ngiyabo ndavuka eka futhi khona le lapho kuvela khona abazali bami konke bezabili umama lobaba umama ngumamkhulu yikho ke ngiyathokoza kakhulu ukuhlangana lo muntu ophetheya kwamazwe okhuluma ngohlobo lwayene ukuthi kulabantu abasendaweni ethize sifakeleli imithandazo ngali le ndlela zokulisa lokukhuluma labantu abafaneleyo abangama-rights ekumele lathi siye ngabantu esibonakalayo emhlabeni singathokoza ngakho kakhulu njengoba nalizile nje lani sincedenini ukuthi sisize siphumelele ukuphatha izincwadi lezo ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibongile hayi siyakufisela inhlanhla
hayi ngiyabonga kakhulu mkhulu wami
lo-ke bekungumnumzana Ishmael Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kweleKenya ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilalo
Siyabonga ke jahili dala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Nansi impumelo yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League okuyimidlalo edlalwe lamhlanje. Chapungo 2, Black Rhinos 1, Manika Diamonds 2, Harare City 1, Chicken Inn 1, Yada FC 1, Blawayo Chiefs 2, Hotel 1, 2. Mpintsha ehamba le ntokazi yakhe uBabes singakehlukanike sikhangele ebezihamba phambili amapolisa namhla abophe umgcinisihlalo we-MDC unkosazana Tabita Khumalo labanye kwanele olivalelisayo nguntunga milinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.